Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 24 ngolwezi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ukwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes obesokukhangelelwe yiloba yisiphi isikhathi sokulakho ukudluliselwa phambili.
Ya mbona zeni kuma systems lapho kule democracy khona ama challenge abakhona ama recount abakhona. Uma sikhumbula lo mnumzane uBush awine.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga.
Into eliyenzayo because ithi umgabeli nale yamhlukumeza, umuntu omdala elimeza khona kulokhu. Just check online ukuthi abantu bathini ngaye. He's a laughing stock and you're just making the president an embarrassment. Firstly, and secondly,
Zimbabwe is selibulele njengezami siyo. Sihlaziya ukukhethwa kukamongameli Mugabe okuzalwa ukuthi amele ibandla leZANU-PF ukukhetho luka 2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usedetele emuva kudaba lokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes esithi sokuzamele aqale alandele umthetho ekwethuleni lolu daba edalele ephalamende. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Mangutka ubethe imali le iza kwethulwa yiloba yisiphi isikhathi kulinyanga. Usomlomo wetalele parlamente umnumzana Jacob Mudenda uhle wathi kusukela ngeviki ezayo ikomiti yebona ngezemali izaqala ukubhoda ngendawo zonke zelizwe iqoqa imbono kaZulu phezu kodaba lwemali le. Akwazakali ukuthi lokhu kuzathatha isikhathi eside okunganani andubana umthetho weReserve Bank Amendment Bill wethulwe etalele parlamente ngaphambilini kokusungulwa kwemali yamabond notes. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe asezwekazi leAfrika aqinise ubudlelwano bawo lamazwe aweMiddle East afana leIran, iKuwait, iSaudi Arabia lamanye ambalwa ukuze athuthuke ngemfanelo. Umgabe wethule umbiko lwedolobheni leMalabo kweEquatorial Guinea emhlanganweni weAfrica Arab Summit ophele izolo ntambama. Ubulembu bewebsite yeAfrican Union bubika ukuthi umgabe ukhulume etshengisa ukudana okumangalisayo ngokungathuthuki kwamazwe wonke la esithi kwenziwa yikuthi kawadonsi ndawonye. Uthe sesifikile isikhathi sokusebenzelana ndawonye ukwenzela ukuthi balwisane lamazwe angentshonalanga azama ukuthatha okuthiyeneyo kwamazwe e-Africa le-Middle East. Umhlangano we-Africa Arab Summit uthethe isinqumo sokuthi kumele kuqedwe ubuyanga emazweni asathuthukayo njalo kulungiswe kuqedwe udlakela olwenziwa ngamalwa ecatshalo kunye okufanayo. Kambe leZimbabwe litholani phakathi kobudlelwano lobu ukuze sizwe lolu daba umnumzana Nkululeko Sibanda oyincwethi kwezombusazwe uxoxelo Gibbs Dube weStudio 7.
Udubo lukhona ngalokuthi ilizwe leZimbabwe alila umkhonomi kumba alilakho elikuthengisayo okungadingwa ngamazwe lawa uMugabe afaka phambili awu midlist efithi mhlawumbe ubudlelwano bakhe kumbe obezibabholela amazwe kungabe bulempumela enhle kweZimbabwe njalo amazwe wona lawo ngaphandle kweoil akulokhu angakuthengisela eZimbabwe kumbe angakuthenga kweZimbabwe okutshengisa ukuthi lobo ubudlelwano bephepha nje ukuthi kuthiwa umuntu nje engelabangane uzathi loba ngoba namtholileyo sembiza umngane wakhe
kodwa nxa sikhangeleke siyabona ukuthi eZimbabwe selihlale kakhulu lilobudlelwane lePalestine kuzobuya iIran kuzobuya iKuwait lamanye afanayo awuboni ukuthi ke kungaqhubekela phambili njalo enxa yokugcina ukutshintshwana lesikhali into ezinjalo
ye ubudlelwano bona kubuyisikhali yibo obulithwane embone ngani bungatholakala kodwa izikhali ezikulamazwe besikhangele njalo ukuthi izikhali isikhali sika kubo Iran isikhali sika ku Russia njalo izikhali sezindala njalo ezingela kusebenziseka kakhulu nxa ukuthi khangele kwezokuvikela ilizwe izikhali zokuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ebantwini nje jikelele kodwa zingelabo zingakho ukuba nomsebenzi omuhle kakhulu nxa kuyikuthi ilizwe lisukela zithola lisekulisaneni lelinye ilizwe ngakho izikhali lezi ngibona ngani kufanele nxa ukuthi kuyabe zitholakele ngobudlelwane lobo kufanele sibe nokwesaba kakhulu ukuthi ziyabe zincedisa ekuhambeleleni abantu phansi abadinga ukukhululeka kwezombusazwe laze nakwezomkhonono
siyabona njalo ke umongameli bekhala kakhulu esithi amazwe entshonalanga azama ukuncindezela amazwe kuzwekazi le-Africa njalo lalawo ke akhona ngale ke e-Middle East ubona njani khonapho ngokukhala kwakhe
udaba olunjengalolo olukhulunywa ngupresident Mugabe sifuna nje ukuthi yikukhala okukapresident Mugabe okwansuku zonke ukuthi uzama ukuthi athi hhayi udlwangudlwangu loku ngihlaliseki komkhono ma kuseZimbabwe lokudibe kwenza abantu beZimbabwe kubangelwa yikuthi amazwe la ngapha anjengabo-America labo-Europe athwalisa nzima amazwe afana nawe-Africa namazwe aku-Middle East
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezombusazwe koalishini leHuddersfield University kwelePhilithane. Iningi lesizalwane seZimbabwe elihlala kweBotswana lithi akula ngenye indlela ngaphandle kokumelana lokuhlukuluzwa kulelo lizwe kulokuphindela ekhaya. Kubika uMartin Gwenya.
IBotswana enyangeni esanda kudlula iqhubeka isibalo khuni ebantwini bokuza iningi labo lingabe leZimbabwe kuguqala labo abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni kusukela ukuma emngceleni okwamahole amade belinde ukuthola usizo kusiya kudutshulweni kanye lokubhaxabulwa ngemvubu abeZimbabwe bayala bethululeka ngobuningi omunye oyisizalwane seZimbabwe umnzana Elias Ndlovu uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokumelana lokuhlukunyezwa kulokuhlalela indlala ekhaya.
Akunzima iBotswana kuyachaywa sibili kodwa asila plan asila cebe singalenza sizala lokho esibuya khona ngapha ngoba impilo ekhaya sinzima ngapha amatswana laba sihlukumeza kodwa asila plan singayenza kumele sibeke sikhonywa sibuya khona lapha
umngane wakhe uTrust Nkomo laye uthi akulamuntu ongahlala ekhaya isimo sisibi kangaka ngakho babona kungcono ukuthi bengene eBotswana bezophanda noma nje kungayisiyo iKenani
njengoba libona ukuthi lati sesicrossile saza kwele Botswana regardless of ukuthi ama conditions angkhona ngani kakho right for ukusebenza but akula ngenye indlela sozama ukuthi lati sithole khona konke singakuthola than ukube silokho esimele lokho kuseZimbabwe ongela hope at the moment
iBotswana ungathi isivuke ibova kwabeZimbabwe lokho umongameli Ian Khama Soretse Khama watshela umongameli Robert Mugabe ukuthi ayihlike ehlalweni ngoba iminyaka isihambile ngompandula lonyaka amaphepha okusebenza abanye beZimbabwe aseyisuliwe kukanti abangena elizweni ongekho emthethweni bagijinyiswa amapholisa njalo nje kulababili abadutshulwe enyangeni ezimbili ezisanda kwedlula abanye babhaxabulwa ngemvubu kanti ngakwesinye isandla abanye babuyiselwa ekhaya bengakatholi inhlawulo yabo bechiya emuva impahla abayithengileyo kodwa lokho kukhanya kungayithusi iningi elizimiseleyo ukuqhubeka liqweqa umdrama kobana lizodinga noma zimvuthu zikaLazaro eBotswana ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngelo Botswana
Y Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga. Lokho kubangelwa ikuphuma kwenani labantu abavotayo okutshengisa ukuba umnumzana Trump wanqotshwa ngamavoti edlula izigidi ezimbili kodwa wakhethwa ukuba ngumongameli. Ngoba phansi kwesekelo sombuso, uTrump wathola izigaba ezibizwa ngokuthi i-Electoral College eziningi kulonkosikazi Hillary Clinton oyemela ibandla lama-Democrats. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona zani lokuthi abaTrump abantu abaningi babengakukhangelelanga ukuthi kuzaba khona. Kodwa kulabantu abanjengoBen Carson abaziwayo emhlabeni jikelele. Bona zani abantu abanjalo bekhethele ngokuyakwazi ukuthi yini ingxenye ngalabo ucingo bokuthi abuse ilizwe. Kodwa waphinda wakhetha njalo abanye abacabanga njengaye abatshengisa ubandlululo ebantwini abangaso bantu abamhlophe.
Insuku ezimbalwa ezadlula umnumzane Chris Kobach osebenza loTrump wenze iphutha ebonisa abezindaba amacebo kaTrump ukuxosha abantu abaphuma kwamanyamazo. Izalwane zeMelika zingathemba umuntu okhetha abantu abayenza amaphutha afana nalawa la.
Bonezani ukhetho kaTrump ngokwakhe njengomongameli kwethusa abantu abaningi. Ingakho akumangalisi ukuthi labanye abakhethileyo lalokhu besenza amaphutha. Akusizimangalise ngoba abantu nxa benze iphutha ekukhetheni laba abakhethileyo labazenza iphutha elikhulu ngoba vele okhethiweyo labeliphutha vele ekuqaliseni.
Abo Dr. Barbara Simmons ongumeleki ngase-US Election Assistance Commission bashilo bathi bajabuliswa labantu abakhalela ukuba lakusha kwamavoti kundawo ezifana lase-Michigan. Amathuba okuthi lokho kungayenzeka ame kanjani?
Ya, mbona zeni kuma systems lapho kule democracy khona ama challenge aba khona ama recount aba khona. Uma sikhumbula lo mnumzana uBush awine kwaba labanye abakhala ukuthi ukhethelwa khona zana luhambe kuhle. So asonto entsha kwele Melika into ehlala isenzakala uma kusiba lo khetho.
Kodwa ukuba lakusha kungangenzeka impumelo ingathi unkosikazi Clinton uthola amavoti amaningi ukudlula uTrump. Yini ezenzekala ngemva kwalokho?
Mona zanike ukuhamba ngemajini yangkhona ngoba kule margin of error kule silinganiso esivunywayo ukuthi ngakuphambaniseka sibili kungaphanjaniswa ngenani engaka. Kodwa ukuphambaniseka kwangkhona kwamavoti uma kukhulu ikho kungaba khona nebileri rani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama weMelika kanye losanda khetho ukuthatha isikhundla sakhe ngomnyaka ozayo umnumzana Donald Trump namhla babonge izizalwane zeMelika ngelanga le-Thanksgiving kumbiko oyethulwe kumabonakude. Kule mbiko ethi kulabasekeli beBiafra abedlula ikhulu lengxenye ababulawe ngamasotsha kwele Nigeria. Lilalele umsakazo wenu umsakazo weStudio 7 olethulela indaba ezimqotho njalo eziqondileyo ngeZimbabwe. Abasekeli bebandla leZANU-PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe baphitshekile ngokutshengisa mgceke usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe, yena asebemkhethe ukuthi amele leli bandla kukhetho luka-2018. Lokhu kwenziwa ngaphambilini komhlangano omkhulu weconference eZANU-PF oza kwenziwa ngenyanga ezayo kusukela mhlaka-13 kusiya kumhlaka-17. Ngakwelinye icele, inengi elingayisilo labanye balandela uMugabe liyamangala ukuthi kanti vele abeZANU-PF bacabangani nxa bezabe belokhu bekhetha umuntu osesigugele kulesi sikhundla. Kabala na omunye ongathatha lesi sikhundla. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 unxuse uDokotela Shepherd Mpofu ongumqeqeshi ye-coalition le-Wits University kwele-South Africa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. Umpofu usungule lingxoxo.
Mina mbona ngani iZANU-PF esikwenza kwamanje asikuthi sebehlukumeza ilizwe, sebehlukumeza uMugabe. UMugabe usezikhulele, mbona sekumele ayihlale phansi labazukulu bani. Nje ubona selomntwana manje, uMugabe sekumele ayihlala lo mzukulu phansi azidlele i-retirement yakhe kuhle, engadistishwa izinto eziningi lezi. So angazi ukuthi uMugabe for the past almost 40 years iZANU-PF esifuna kwenze kuyini okusho angakakwenzi. So for me really iZANU-PF kumele ngabe ngakuhloniphi bona, at least bahloniphi ilizwe lonke basinike omunye umongameli.
Wabachuma uthinike ngalokho.
Okokuqala mina ngibona nganti into ekhethwa kwabomongameli ukhetha kwabantu abamelela ama-party yinto eyendlini phakathi engingathi ngesilungu internal affairs. Nxa ukhangele ngendlela enjalo usuka umangale ukuthi kanti abantu kungenxa yani befuna ukungenela ukuthi kona iZANU-PF ikhethe njani njalo ikhethe ubani ekukhokeleni inhlanganiso yayo. Kukanti-ke ngendlela epheleleyo amabandla wonke jikelele atshiyeneyo alamalungelo awodwa njalo amalungelo avikeleneyo ukuthi na azikhethele abakhokheli babo. Lokhu kukhuluma even bakhangele MDCT balelungelo lokukhetha utsangirayi ever since yafumayo ngo-2000 sesine-16 years balokhu bekhetha yena utsangirayi nguye olokhu ebusa laphana. So mina ngibona ngantu okwenziwa iZANU-PF akukho phandle komthetho and akusonto omlimangane simuntu okwe-age lanithina phela asobo unkulunkulu esezingakhuma nendaba zama-age asibekeleni kwani unkulunkulu ngiyo udecidayo
nge ngubamba umlomo golide. Ngiyakuzwa okutshoyo ukuthi okwenzakale kuZANU-PF izinto zasendlini abaphandle bengazingenela ngithi
ye utsho njalo.
Mina golide awazi ukuthi ngingiwaliphi ibandla uyabona iproblem olayo awazi ngiwaliphi. But besides that iproblem esinayo eZimbabwe yikuthi iZANU-PF ama-election liyatshontsha, asivumelaneni lapho, ama-election liyatshontsha kubhaloti ukuthi ngiyozasithungamela from 2018 kusiya phambili. Siyakwazi ukuthi iZANU-PF izanqoba kuma-election but singaba lo Mugabe na as umongameli welizwe? Umugabe seyenzile iphathi yakhe and iphathi yakhe sonke siyayazi sebhidlizile ilizwe. Akula nto esingathi uMugabe uyenzile esingazigqukhumeza ngayo njengamaZimbabweni. Even i-education system yeZimbabwe isiphansi, ezempilakahle sokuphansi, everything is just in a mess. Angithi so thina sikwesabayo ukuthi singaqhubeka silo Mugabe. Sifuna even from ekuZANU-PF khonapho lisinike umongameli o-innovative, umongameli osesemncane olama-ideas azaqhubekeza isizwe phambili. Umugabe even ukuthi ahambe just a few days ago simbone eku-summit leyani sehluleka lokuhamba engani vele u-absent minded, ingqondo azisekho, azisahlangananga kuhle kuwe. So into eliyenzayo yikho sithi uMugabe lina liyamhlukumeza, umuntu omdala elimeza khona khonokho. Just check online ukuthi abantu bathini ngaye, is a laughing stock. Angithi You're just making the president an embarrassment, firstly. And secondly, Zimbabwe is fairly bullied in Jenga ZANU-PF. At least in the constituent, Nalinga is no longer a party. Person Zega Rimatute, as thing and in Umuntu Omucha, Unga Nelly Sugutanjan. Obviously, my ideas are fresh as a Kubegelis is a Pambi. But as it is, Unkulunku Abe Lumus, I eat as Kaugelis.
Chum.
Yebo.
What in again, I look. Lalo was in his own tenny. Kodwa ke phela alike lizame ukuthi lisikethele umuntu osengani usesemutsha
right oqala okumele abantu bekuzise ukuthi kona udokotela nxa ekhuluma isinto njalo ukuthi kuna ka ngathi phose gayazi into ayichoyo ngoba nxa isizame ilizwe angazi ukuthatha ngapi njalo utshoni utshengiswa ukuthi umuntu vele ohlale phansi ngelizwe njengoba usithi usegoli khona le ngakwazi ukwenzekala lapha eZimbabwe ukuthi kona I see you, and then you will leave. Ngabe babuya sifaka amakhanda ndawonye sibone ngoba kuyakhanya into na
umuntu phofu akume kancane sike sinike uchuma ithu
angeke ngaqhubeka ngikhuluma lolu umuntu oyalayo into asebenzile
hayi mana mbijayi
ngikhuluma mina ukuthi angiqale ezimbabwe
ukukhuluma phela ehlelweni ngoba uhlelo omunye nomunye uyaphila isikhathi kakhulume la ulalele funda ukulalela khona obiko ukulalela izinto lo kunesinga lokulalela lalela sikile uthi khona phenduka ekhaya silungise izinto zekhaya ungakhuluma ukuphandle khona le egoli udikani khona ngalo uya lapha silungise izimbabwe ngeyethu ngeyakho la unjalo so kumele ubuye lapha siyibonisane amakhiwa abasale senzima bathwalela ubhulo bavale into zonke bakhiye into zonke sikufuna lapha ekhaya ukuthi silungise izimbabwe yethu not uphandle ngalo phandle ngalo kuzekusincede kanti
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba mpophoma edalele ephalamende njalo lilunga leZANU PF obexoxa endawonye lo Dr. Shepherd Mpofu umqeqeshi yekolishini leWits University kwele South Africa bebelo Praxedis Jeremiah West Studio 7 Amadamu atholisa idolobha lakobulawayo amanzi asewomile njalo ikhansili yaleli dolobho sikhuthaze uhulumende ukuthi aqede ukwakha idamu leGwayishangane ukuze udubo lwamanzi lolu luqedwe kokuphela. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 edamu leMtshabezi lamuhla, ngemva kokubhoda labonozindaba kunye lamakhansila kumadamu atholisa ubulawayo amanzi, umanjinela wekhansili yakobulawayo, uMnumzana Simela Dube, ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi ukuze amanzi akhona abaqhube okwamalanga ambalwa kukhanyelelwe ukuna kweZulu.
And that means amadams esesilawo are not sufficient to meet the demand. So the ultimate solution is Gwayishangane. But in the meantime, the council is actually putting funding on the expansion of the Nyamandlovu Aquif project, where council is investing almost about 4 million.
Udube ungezelele ethi, olunye uhlupho ababhekane lalo, ngolokuthi inkampani etholisa uZulu amandla kagetsi, ilakho ukubacitshela amandla la mahlayana, okudala ukuba behluleke ukudonsa amanzi asuka emadamu, kumbe lapho abawagcina khona.
Lifeline kaBulawayo, I'm sure sonke siyayazi iGwayishangane dam. That's the ultimate project that is required to meet its demand. Ngoba as we stand now, its demand is at 124-130 thereabout. But it's suppressed because of economic decline that is there also within the city. At peak, we used to consume 150 megaliters of water per day. So that has been suppressed to almost an average 125.
omunye njalo umanjinela wekhansili uMessi Ncube uchaze ukuba isilinganiso samanzi siphansi kakhulu njalo sebelinde ukuba izulu line kahle.
I-28% naleyo izulu lingayeli kuna ingasipusha kuyafika ngoJune July, but kuyabe sokukhona apho ukuthi kebe sokusela i-1 dam yena le idamu lolilodwa li-insizi. Idamu yena le vele ifika ku iyabe singama-40%, but amanzi akhona silodukuthi asikwanisi ukuwathatha wonke ngoba i-pipeline yakhona incane kakhulu ukuthi sithathe amanzi kunalawo. So kuyabe sokungani vele akusela amanzi ngoba kathe siyakwanisa ukuthatha about 40 megaliters from the dam. I-demand yedolobho i-more than what that, which is about 100 kathesi.
Omele umabhalane wedolobho utown clerk wakobulawayo uMackenzie Moyo uchaze ukuba isimo samadamu sibi kakhulu, uzulu kumele alondoloze amanzi.
Amadamu lana esidleki ubonile ukuthi incema kakusela lutho. Imzingwane layo vele iselela amanzi amalutshwana kakhulu, but sizadlula khona namhlanje khona ngale. Njengoba ubondela khona lapha eMchabezi, amanzi asephansi kakhulu, kodwa sibona ngathi angasilasta for another 1 year nxa lingananga izulu. Inkinga singaba nayo-ke sokusiza after 1 year ukuthi khonapho singaba le-problem enkulu kakhulu.
Ukhansila wenketha ku-Ward 25 uMzamo Dube uchaze ukuba isimo samanzi sibi kakhulu njalo ucele ukuba izakhamizi zibe lokuzwisisa uma ikhansili igavuna amanzi.
Sipho samanzi bakithi sibi kakhulu, sibi kakhulu ukuthi laba sokudingakala uNkulunkulu ukuthi izulu line, ngoba nxa sikhangele idamu laleli siyithembele eMchabezi, hhayi akusayikho okuthabisayo, ayehla. So sicela ukuthi izakhamizi zokuzwisisa.
Ukusilela kwamanzi kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo. Abantu sebephila ngokukha amanzi ezikotshweni zekhansili eziduze lemizi yabo ngoba impompi zamanzi sezihlala zivalwe okwamalanga amathathu ngeviki. Amadamu awome qha, awalamanzi, izifuyo lenyamazana sezinatha udaka esigabeni semaNdebeleni jikelele esibalisa lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leMchabezi, nginguNompumelelo Moyo.
Mtokazi sesifike komlindo yaqina emaphethelweni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Ukwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes obesokukhangelelwe iloba isiphi isikhathi kulinyanga sokudluliselwe phambili. Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga. Sihlaziye udaba lokukhethwa kukamongameli Robert Mugabe ngabe bandla lakhe leZANU-PF ukuba alimele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2018. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo. Kodwa lingayikatshana, salani kuhlelo lweStudio 7 Live Talk kwa Women's Roundtable. Lilo mavela zimhlanganya uyelo Praxedis Jeremiah. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.